Indaba ku VOA Indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlaka 3 Mpandula 2024 mhlaka 7 Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubudlelwano bethu lobana bokuthi thina siyaqinisa kakhulu ukuthi sibe ngabathengi babo, bona labo basiqakathekisa ngoba babuya bezokwemba. Lokho thina kumele ngabe siyazenzela khona.
Le China lamhlalisa inelanele leZimbabwe izivumelwano eBeijing ezigoqela ezomnotho lozokwethula kwemibiko.
Ye, kuqakathekile ukuthi beze kulimhlangano enje, ngaba ngeAfrika kumbe kwezinye izigaba zomhlaba, ukuthi bakwazi ukuthi kumele kwenzakalayo.
Abasakazi bathe gwaqa kwele Botswana lapho abahlaziya khona kusetshenziswa kwemishina yakulezi nsuku egoqela i-artificial intelligence. Bayakhala abafundi ngokwenziwa zihlanganiso zabo abathi sezingene kakhulu kwezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ele China lamhlanje lisayinelane leZimbabwe izivumelwano eBeijing ezigoqela izomnotho ezokwethulwa kwemibiko phambilini komhlangano walelo lizwe lamazwe awezwekazi leAfrika owalonyaka osungulwa kusasa oweForum on China-Africa Cooperation lapho umongameli Emmerson Mnangagwa azaphatheka khona. Ngakwelinye icele, iziphathamandla zikahulumende ezigoqela unkosikazi Monica Mchongwa lamhla zilobelane izivumelwane kugatsha lwezempilakahle lokwethulwa kwemibiko emhlanganeni we-Indonesia Africa Forum Low High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships. Iqula le-Indonesia likhokhelwa ngumsekeli kamongameli Mnumzana Kempo Mohadi. Ukuhlaziya lolu daba osithandekile emhlanga owe-Studio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula ezomnotho ezombusazwe engumsekeli kamgcini sihlalo we-Board ye-Rural Communities Empowerment Trust, oqale ngokukhumbuza ukuthi kambe uqaleke ngokumbuza ukuthi kambe izivumelwano lezi zizaphathisana ekuthuthukiseni eleZimbabwe.
Ubudlelwano bethu yilobana bokuthi thina siyaqinisa kakhulu ukuthi sibe ngabathengi babo, bona labo basiqakathekisa ngoba babuya bezokwemba. Lokho thina kumele ngabe siyazenzela khona, sikulungise sibathengisele. Yikho bona ke umongameli eseChina kube sokusetha umsekeli wakhe abeseIndonesia, sizama ukuthi njengelizwe ubudlelwano bakhona buqine. Kodwa ubuqina kwakhona kakusho ukuthi njengeZimbabwe thina siyathola lathe singathi kungathuthukisa ilizwe lethu kwezomnotho, ngaphandle kokuthi nxa besincedisa mhlawumbe ngezikhali zempi lokunye nje, kodwa kwezomnotho kukalutshwana ukuthi iZimbabwe ithuthuke kangako ngenxa yokuthi thina yithi esingathi singabathengi bezinto ezichiphileyo abaziletha kithi ngapha.
Siyabona njalo ukuthi amanye amazwe e-Afrika lawo ayaphatheka emhlanganweni le, ukuba kungabe kubasebenzela yini.
Nxa silandelela siphinde sicubungule singathi i-monitoring and evaluation ngesilungu, uzafica ukuthi ubudlelwano be-China le-Afrika yilobuyana bokuthi kulo munye lesandla esiphezulu kulesomunye. I-Africa yonke jikelele ekutholayo kuma Asian countries kakhulu iChina, labo Indonesia kona laba, ukuthi thina sithola abakulungisayo osokuphelile, thina sesisiba ngabathengi bakho singathi i-market. Kube sokusithi bona baqina kakhulu ngokuzothatha ama natural resources okwemvelo, bakuthathe kunjalo kungalolongwanga, bahambe lakho baye kulolonga sebengale. Thina esikuthola njenge-Afrika ukuthi sesizathola ke ama projects ezizabona ngazanthwa lawo mazwe ase-Asia ayasincedisa, kodwa imbadalo yakhona ukuthi thina sibanike ezethu ezemvelo ikakhulu ezenjwayo, bahambe lazo bayezilolonga khona ngale, bazifake zibe kuvalwe phezulu esingathi i-beneficiation and value addition. Kube sokusithi thina ke senzwele okuthize. Ngizathatha umzekeliso, ungakha ukhangeli kakhulu kuma African countries kulama parliamentary buildings akhiwayo khonokana ebudlelwana sibuthola labo ukuthi bona bayasakhela uluto oluthile oluzaphela sisale solusebenzisa bona babe sebehuquluza umnotho wezenjiwayo bahambe lazo khona ngale mazwe nabo okuzabanika inzuzo ephezulu kakhulu lokunye abasenzela khona mhlawumbe ungafica ukuthi bayancedise kwakhena amadamu bayancedise kwakhena lokuyana lalokuyana kodwa inhlawulo esiyibhadalayo akutsho ukuthi babe besincedile ngaleyo ndlela kodwa babe bedinga amangena njani ukuthi babe sebehuquluzwe kuncane khonokho lathe sikuthembile kade singakhangela eZimbabwe manenge ama Chinese companies ase Gebi Golide manenge ama Chinese companies ase Geba Ikhwari le madorobheni sebengenile so ubudlelwano bakhona bunjalo siyathola ke lanxa kungaba ngama second hand embe ngama helicopter njengala esatholayo kumbe izikhali kumbe kuyini iAfrica yonke jikelele ungayikhangela silobudlelwano obunjalo le China kakhulu mbe lama Asian countries le singathi ngama big countries ku Asian continent yiko ke mbalise iRussia ngabalisa le China.
Lo ke ngumnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungula ezomnotho lezombusazwe engumsekeli njalo kamgcini sihlalo weboard eRural Communities Empowerment Trust limuzweke lapho ixoxa icingweni lo sithandekile emhlanga owe Studio 7. Umhlangano omkhulu wabasakazi abaphuma ezwekazi leAfrika kanye lamanye amazwe owe African Union of Broadcasting AUB uqale lamhlanje kweLebotswana lapho kuhlaziywa khona kabanzi indima edlalwa yikusetshenziswa kokukhalipha kokuzibazela ngemitshina yangalezi nsuku okwaziwa ngokuthi yi-artificial intelligence kumbe AI. Intatha lezindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHaberon kweLebotswana.
Obambe okwesikhatshana isikhundla sikamongameli weBotswana umnumzana Slamba Tshokwane evula lomhlangano namhla oqonqosele ukuthi kufanele izwekazi leAfrika lenelise ukusakaza indaba zalo ngendlela elifuna ngayo.
It is time to tell the African story and it compels to be told. So you are the people.
So isikhathi sokuthi sibe yithi esisakaza ngendaba zezwekazi leAfrika. Yini abantu abangasakaza udaba lweAfrika?
UTshokwane uthi lumhlangano uza ngesikhathi intatheli zindaba zibhekana lokusetshenziswa kwe-artificial intelligence kanye lezinye indlela zemtshina yokusabalalisa imbiko. Uthi lokhu kulakho uncedisa intatheli zindaba njalo kulokuphazamisa ekuqhubeni umsebenzi wabo ngokwethula imbiko engaqondanga.
We must also be aware of both its potential benefits and challenges. Artificial intelligence can vastly improve content generation efficiencies.
Kumele sinanzelele ukuthi artificial intelligence isinceda ngani njalo sibekwazi ukuthi ingasiphazamisa kanjani. Ilakho okuhle njalo ilakho okungalunganga okufana lokulahleka kwemisebenzi kanye lokusakaza indaba ezingayisilo qiniso.
Umhlangano we-African Union of Broadcasting ungowe-10 lanhlanu kusukela ngomnyaka ka-1962 lapho inhlanganiso le yabunjwa khona ngenhloso yokuthuthukisa imisebenzi yokusakaza. Umsakazo we-Voice of America umelwe emhlanganweni lo ngumnumzana John Lipman ongumqondisi wenhlelo zendimi kanye lomqondisi wenhlelo kuhlangothi lwezwekazi le-Africa umnumzana Mamoyo Hamza. UHamza utshele iStudio 7 ukuthi babone kuqakathekile ukuthi bangene lomhlangano ukuze bathuthukise ubudlelwane labanye abasakazi kuzwekazi le-Africa.
In this conference that tell the African story.
Kuqakathekile ukuthi sibe kulomhlangano ukuthi siqinisekise ukusakaza indaba ze-Africa ngendlela ye-Africa njengalokho esivele sikwenza. Uqondile ukuthi lathi sibe ingxenye ye-African Broadcasting Union.
I-VOA kanye lezinye inhlanganiso ezisakazayo ezifana leSputnik ye-Russia lezinye ezeChina zamukelwe njengamalunga amatsha awe-African Union of Broadcasting lamuhla. UHamza uthi i-VOA ihambelana lendikimba yomhlangano yona ekhangelane lokuthi i-artificial intelligence kanye lokuguquka komkhathi kuphazamisa njani umsebenzi wabasakazi.
That is something that is also very important for us. Something that we're doing, as we say, there are so.
Zindaba ezikhathekileyo ikakhulu sikhangele i-artificial intelligence yona engaphathisa umsebenzi wokusakaza kodwa futhi kumele isetshenziswe ngonanzelelo ngoba ilakho ukuphazamisa umsebenzi wokusakaza.
Ukungena kunhlanganiso ye-African Union of Broadcasting imisakazo yakwele Melika, China kanye le-Russia kukhomba ukuqakatheka kokubumba ubudlelwano lamazwe awe-Africa ngendaba zokusakaza kutsho ingcwethi yokusakaza umnumzana John Masuku.
Ye, kuqakathekile ukuthi beze kulimhlangano enje ingaba ngeAfrika kumbe kwezinye izigaba zomhlaba ukuthi bakwazi ukuthi kumele okwenzakalayo. Sekusiya ngokuthi amazwe akhululeke njani. Kudala kwakunzima ngoba siyazi ukuthi kwakule code wo kwakungalula nje ukuthi baphonge ukubonakala bekwezinye indawo. Kodwa khathesi ngenxa yobudlelwana sebelawo la mazwe akhululekileyo e-Afrika balakho ukuthi babuye bazolalela ukuthi kumele okwenzakalayo.
UMasuku uqhubeke esithi ukufundisana phezu kwe-artificial intelligence kwezokusakaza akungeke kusavikwa ngoba kuludaba oluqakatheke kakhulu.
Kusiza njalo ku-artificial intelligence ukuthi sekunezinye indlela ezilula ezokuthi balungise impiko yabo, balungise inhlelo zabo. Khona nje ukuza kwama-cellphone le-internet sekwenze ukuthi usebenze wonke ukuthapha izindaba lokwenza inhlelo uguquke. Izinto lezi zilakho ukusetshenziswa ekugangeni, zilakho ukusetshenziswa ekuthuthukeni.
Ele Zimbabwe limelwe Zimbabwe Broadcasting Corporation elilunga le-African Broadcasting Union yona elamalunga amachumi amane lasikhombisa 47 kuzwekazi le-Africa. Umhlangano lo uzaphethwa ngolwesine lapho uzakhishwa uluhlu lwezivumelwano zokusakaza ngamalunga enhlanganiso ye-African Union of Broadcasting. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli izindaba ezigokela e-Community to Protect Journalists International Press Institute le-Media Foundation for West Africa zithi kumele isidumbu sentatheli izindaba u-Onfed Emmanuel Pelumi kumele sinikwe umdeni wakhe. Zithi labo abambuleleyo kumele bajeziswe ngumthetho wakule Nigeria. Upelumi obefundela umsebenzi kunkampani yeJipoa TV udutshelwe ngamapholisa ngesikhathi ebika indaba zabakade betshengisela emigwaqweni esigabeni se-Ikeja edolobheni le-Lagos. Uhulumende uthule zwi ngodaba lolu. Kulabantu abafika phose ikhulu lamashumi phose amathathu abafele eMakala Central Prison kwele Democratic Republic of Congo. Okulezinye izibotshwa ebezizama ukubaleka kuleyo ndawo. Abezindaba abeReuters babika ukubana abafika phose amashumi ayisithupha 59 balimele kusenzakala lokhu. Yinti longo le. Ilezibotshwa ezizinkulungwane ezilishumi lambili 12,000. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika.
Abebandla le-Democratic Party bethesa abebandla le-Republican Party umlando wokunciphisa amathuba okuhlola indawo zokuvotela kanye lokuqoqa ukumisa ukuhlolisiswa kwempumela yokhetho. Abebandla le-Republican Party bona bacabangela ukuthi abe-Democratic Party bazosebenzisa amabhaloti alabo abangasoze bavote lokusebenzisa imitshina okuqilibezela. Ongena kulolu khetho emele ibandla le-Republican Party owake waba ngumongameli uMnumzana Donald Trump ulamacala asemthethwandaba awokuzama ukuguqula impumela yokhetho luka 2020 kulandela ukunqotshwa kwakhe.
Ngangicabanga ukuthi kwaba lokuqilibezela ukhetho olwatshontshwayo.
Ozamela ibandla le-Democratic Party kulolu khetho umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris wethesa uTrump umlando wokuzama ukuletha ukungethembeki kukhetho njalo esethembisa ukulandela imithetho yale Melika.
From the rule of law to free and fair elections to the peaceful transfer of power.
Kusukela ekulandeleni imithetho kusiya kukhetho olukhululekileyo. Kusiya ekupheni amandla onqobileyo kulokuthula.
ingatsha zikahulumende bezikhulumisana ngodaba olwenzakala mhla ka 6 ivandlela 2021 lapho abasekeli baka Trump abahlasela khona isigodlo se US Capitol ngoba bengathabanga ukunqotshwa komkhokheli wabo. Imihlangano le iphathisile na ekuletheni ukwethembeka kukhetho. Abakunhlanganiso ezifana le League of Women Voters ekhokhela ngunkosikazi Selina Stewart balethemba lokuthi izaphathisa.
But I guess it's the wait and see. We'll have to see what happens, what the outcome of the election is.
Sizamelela sibone, kuzamele sibone ukuthi kuyini okuzakwenzakala ukuthi kuzaphumani kukhetho. Abantu bazezwa njani ngakho, bazatshengisela na, njalo ukutshengisela lokhu kuzakuba lodlakela na, ngilesifiso sokuthi kungabi lodlakela.
Okwakhathesi kuveza ukuthi izinto zihamba kuhle, ukutsho umgcini sihlalo we-Federal Election Assistant Commission, umnumzana Ben Hovland.
We've had a lot of primaries already, both the presidential primaries this year, but state primaries.
Sesibe lokhetho lwama-primary, abaphatha ukhetho sebethole ithuba lokulungiselela, njalo ngibona sengathi sesulungiselele ukhetho lukalwezi ngokugcweleyo.
Owayekhokhela ukubalwa kwamavoti esigabeni se-Illinois u-Aaron Ammons uthi abebandla le-Republican Party ngomnyaka ka-2020 bazama ukumisa ukubalwa kwamavoti athunyelwa ngeposo.
And he dismissed that claim. And I was able to count the ballots, but they definitely tried it.
Umahluleli wakwala lokho, nawabala amavoti, kodwa bazama njengalokho abakuzamayo kwezinye indawo elizweni.
Ukwethiselwa kwabantu kanye lokubophiswa kwabantu sekubangele ukuthi abakhokhela ukhetho labasebenza kungelambadalo bengafuni ukuphatheka ekuphathweni kokhetho, kutsho u-Ammons. Kuqakathekile ukuthi kunxuswe abangena kukhetho, abakhokheli bamabandla ezombusazwe kanye lozulu ukuthi bahlole ukuqhutshwa kokhetho, kutsho umqondisi wezokhetho u-St. Louis County eMissouri umnumzana Eric Fay. Abakhokheli bebandla le-Republican Party e-Senate bazama ukubeka umthetho othi bonke ababhalisa ukuvota kumele babe lencwadi eziveza ukuthi bayizizalwane zeMelika. Abakubandla le-Democratic Party abanengi bathi umthetho uthi umuntu ongayisiso sizalwane seMelika akavunyelwa ukuvota, njalo akulabafakazi bokuthi abangela maphepha okuhlala eMelika bayavota kukhetho lolo. Udaba lolu luqoqwe intatheli izindaba ye-VOA Steve Herman, lalwethulelwa yimi uDabo Kancube owe-Studio 7.
Abasakhulayo abafunda ezikolweni zemfundo yaphezulu emakolejini la kuma university bakhala ngokuthi kaziqhubeka kuhle umsebenzi inhlanganiso esezibameleyo, bathi inhlanganiso zabo seziqhakathekisa kakhulu ezombusazwe hathi inselo zabo, kubika uTobias Mzingwa.
Izifundi zeMidland State University, Lupane State University, University of Zimbabwe, lamanye amakolishi emfundo yaphezulu zikhala zwilinye ngeZimbabwe National Students Union, ZINASU, leZimbabwe Congress of Students Union, ZICOSU. Zithi kazisela ncedo inhlanganiso lezi esezisetshenziswa ngabezombusazwe ekuqhubeni inhlelo zabo. Zithi loba lokhu kwakusenzakala eleZimbabwe lingakatholi uzibuse kwephula inhliziyo okwenzakala kulezinsuku. Omunye wabalombono lo nguPrecious Mabutho ofunda ekolitshini le-Africa University.
Mina I doubt with these organizations bafuna ukusinceda in all honesty, ngoba sifuna iziphathamandla zakhona zingena ama-meetings labaphathi bezikolo, but kungela ngitsho lokuphuma despite ukuthi indubo zetribes us. It seems bavalwa imilomo phezu khona ngale, kodwa iqiniso ukuthi sithele nzima njengezifundi.
UTsepang Nare olwela ilungelo labakhubazekileyo njalo ufunda eMidland State University uyakusekela lokhu. Wengeze esithi inhlanganiso lezi zehluleka ukulwela ilungelo labakhubazekileyo.
Sikhangela abafundi abakhubazekileyo, ndathola nzima ukuthi zabona ukubana imali ezifunakalayo lezinye indleko uhulumende uyabhadala ngesikhathi. okutshengisa ukubana baswele ababamelayo uthola ukuthi kusuka kugijinyiswe iy'ndingeko zabafundi laba abangakhubazekanga kuthiwa laba abakhubazekileyo.
Usibongile Masuku ofunda e-University of Zimbabwe uthi akalathemba ngitsho lakancane ukuthi abakhokhela inhlanganiso ezimela ilungelo lezifundi bengaguqula isimo esibi ababhekane laso emakholitshini okugoqela imali yezifundo ephezulu.
Imali esizidlalayo zamafisi lokuzikhwela accommodation elutshwane kakhulu ukuze iphathise abafundi bonke. Noba singazama ukutshela kumbe ukuhambisa izikhalazo lezi kubaphathi kaziyindawo pho singathi zisincedisa ngani inhlanganiso lezi uma zisehluleka ukwenza umsebenzi wazo. Kuyafana nokuthi sisonke.
Kodwa omele inhlanganiso yezinasu uComfort Mpofu uthi bahitshwa ngabakhokheli bezikolo zabo ukumela ilungelo labanye babo.
Izikhosu ikhontrolwa libandla elibusayo eleZANU-PF njalo izinasi noma yona ingathi iyazama isuka ivalelwe ngabantu abaphezulu emahhofisini abanjengabo VC noma lakhi lakhi ukuzama futhi ihambise abantu bona laba emakhoti kusuke kuyehluleki noma iwinile i-court case.
Abaziphetheyo kunhlanganiso yezikhosu bebengabambeki kubomakhalekhukhwini babo. Omunye wabamele izifundi ku-Student Representative Council e-National University of Science and Technology ongathandanga okwaziwa ngegama uthi bayazama ngazo zonke indlela ukuthi izifundi ziphile impilo engcono.
It's only that akukho lula to change ezinye indlela esiphathwa ngazo izikolo zethu. But ithuba lonke esilitholayo elokukhonona phezu kwempilo yezifundi siyalisebenzisa. Kungasinceda if other students ingaphathisana lathi ukuthi amazwi ethu azwakale, not ukusicothoza kuphela.
Sehlulekile ukuxhumana logatsha lukahulumende oluphethe amakholeji emfundo yaphezulu ukuze sizwe imibono yabo ngodaba lolu. Ugatsha lolu luhlala luthembisa uzulu ukuba kaluthathi icele kunhlanganiso zezifundi. Ocubungula indaba zabasakhulayo njalo efundisa ekholijini le-National University of Science and Technology, uMnumzana Methuseli Moyo, uthi inhlanganiso ezimela izifundi kufanele zichiyane lezombusazwe.
Kungathi ziyasuka kulokho okumele zikukhangele bese siyagxila kakhulu kwezepolitics kwezombangazwe. Ngakhangela kathesi abantwana abathwele nzima abafundi ama-school fees akubo 600 US ema-university. Iningi lehluleka ukubhadala, abanye babhadala nzima, abanye bagcina betshiya. Kodwa bona ozinasu labo zikhosu labo awubezwa bephatheka indaba lezo. Yikho kuyadingeka ukuthi ama-student union abuyele ekuthini kati wona vele aqondane lani.
Abathakazelela ezombusazwe ababalisa uMnumzana Nelson Chamisa omele iwange Central edalele Parliamente, uMnumzana Daniel Molokele omele iBuyera West edalele Parliamente, uMnumzana Thafadzwa Mgwadi owake waba ngumsekeli womkhokheli welizwe, uMnumzana Arthur Mthambara, uMnumzana Job Sikhala okunhlanganiso ye-National Democratic Working Group labanye bake baba iziphathamandla zenhlanganiso zabafundi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Soko isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli baka Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Silibone Studio 7, sanibonani Studio 7, noma singatiboni silibona ngomoya, silobudana kakhulu. Ukuthi uyathola umafika izolo besitibona hayi, sasilobudlelwano obuhle kakhulu namaChina. Thina sizaphu azisazadlelana namaChina. Balaba bayibo abathi bona bayizanu, yibo ababedlelana namaChina. Ye, masingaze sihambe siyefika la seMorogoro, ubunzima esabutholayo singamazipra. Angeke, we can't believe that. That's why ubona amaChina vele khona indlela abayenza ngakho. Nokuba bethatha into zabo besebenzela into zethu besebenzela kibo lasi yindlela vele abaphila ngayo ngoba yibo babefundise ukuthi mabe sidibana sisegangeni before itarget yamazandla yini zipra before bengaphi kulwele le-regime. So lo umafika izolo okhuluma ukuthi babedlelana obukhulu kakhulu siyamhleka.
Molweni basasazi baka Studio 7 abaphulaphuli, mandibulise bathandekayo. Ndinje nami mandithuthuzele phaya emndenini kombimba. Sowuthe kwaswelakala umntana phaya phesheya kwelwandle. Ndayithuthuzelekani bazali, thuthuzelekani inkosi nomusa inenzele kakuhle manje inenzele kakuhle iliphathe ngenxeba inkosi ma iliphathe ngenxeba bathandekayo ukuzwelisane ubhungane apha eTranskei ngite enkosi
siyabingelela siyabonga sinesicelo kakhulu upresident wezanu PF labalandeli bakhe ukuthi abakhulule abantu laba bonke laba babophayo besithi bafuna ukwenza i-demonstration ukuthi bengaqokwa ukuba ngu-president besadiki sokwadlula lokho vele siyayazi izanu ngemikhuba yayo ukuthi vele yonke into iyenza ngenkani i-election bayibamba ngenkani badilize i-TPC bayinika usengeza uchabanga njengamanje babophe bonke abantu be-TPC so kahle kahle umbuzo wenzasenawo ngokuthi abantu bezanu bona bafuna ukuthi kube yintando yabo yodwa eyenziwayo elizweni ikuphi emhlabeni okuthiwa umuntu wenza into yedwa akatshelwa akaboniswa sicela ukuthi nje abantu bezanu PF laba ke behlonitwe amazimbabwe bekhulule aba abantwana balengane okumele behambe beziphandele ngoba le misebenzi ayikho inje labo futhi bayehlula lokwazi ukuthi amanzi bazowaphandela kanjani ingane zabo laba ababophileyo njalo babophelani futhi sicela babakhulule siyabonga
basakazi bakastudio 7 siyabonga umsebenzi omhleli wenzayo qhubeka nini size sifumane inkululeko elizwini lasezimbabwe elibuswa ngobandlululo olukhulu kakhulu ubandlululo engibona ngani luvi luyenyanyeka kwedlula lokokuthi ayi-racism tribalism ayikazisebenzi siyabonga futhi ukuthi belisikhanyisela nje ngezihlakalo ezenzakalayo
siyabingelela lonke basakazi siyalibingelela lonke nje ngokusakazi benu sibonga umusa wenu ukusiphinyuza iindaba ezinhle kangaka le kade singakwazisi kuzwa ngani siyabonga ngithanda nje ukudlulisa umlenzo omncane into engilesimanga ngayo yikuthi amadoda ezanu PF lawo loba benze kubi kangakanani kabazisi kabasoli lokho kwaba ngo-1980 angaze ngizwa umuntu wezanu esithi izanu imbi ngalokhu lalokhu yabulala amandebele yaqeda yegugrawundi kodwa ngaze ngizwe bethi yawona ngokuqeda amandebele ngegugrawundi kwenziwa yonke into ekhona ukuze kube la manje ama-opposition abotshwa kwenziwa lokhu lalokhu abanye bayabulawa abanye benziwani awungiye kuzwe bekusola angiye kuzwe bekusuza ukuthi izanu PF lomthetho izanu PF lomthetho kodwa-ke kulabantu abazibizwa ngokuthi ngabesindebeleni kathesi uhulumende luyesabeka lowuphela kodwa mhlana luhulumende engawe esikhundleni laba bantu kababonti abantu bazayenza umvukela kibo bazayenzela kibo umvukela uhulumende wabengasekho bazayenzela kibo umvukela abantu kufanele ukhuluma ukhetha amabala mawungumuntu ukhuluma ukhetha amabala ukwazi ukuthi hhayi la mabala engangivikela kobungukakaba lokuhazi inhlanyelo embi oyibona kthi cunula abantu hayi asazi siyabingelela lonke basakazi
Studio 7 Studio 7 njengabe livuka njalo Studio 7 ukhulumayo uJeffrey Chuma kojimila lapha cela ukwazi kugovernment ukuthi isitimela samiselwane isitimela sasimiselwane sikwakubulayo siya eVictoria Falls labanye abantu ababenilesa ukuthi be emgwaqweni ngenxa yezinyamazana ngoba inyamazana zabulala abantu so isicela ukwazi isitimela samiselwane isitimela kasibiselo kasibisele isitimela endaweni yaso
labo ke ngabanye babalaleli baka Studio 7 besipha imbono ya lani lilakho ukuthi sithubela eyena imibono ukuthi +1 202 465 0318 nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu ngiwhatsapp fakani isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318 Kulive Talk namhlanje kweziphathelane labatsha Deep Connection sixoxa labasakhulayo ngohlelo lweMandela Washington Fellowship for Young Lead African Leaders uThabo Kancube uhlaziya labanye bakhe abake bangena kulolu hlelo ukuthi lunceda ngani uhlelo lolu olwasungulwa ngowaye ngumongameli weMelika uMnumzana Barack Obama silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngupraxedis Jeremiah Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.